Abenhlangano sole bathi bananzelela ukuthi iningi lamantombazana labesifazana lisebenzisa izichibi, amaphepha kanye lobulongo nesikhathi belandela, okuyikho okubangela imikhuhlane egoqela imvukuzane yesibeletho kumbe ukuswela inzalo. Umholi walinhlanganiso umnumzana Trimondolo uthi kungalesi sizathu basungula inhlanganiso le ngomnyaka ka-2018, omama bathola imfundiso ngokuzithungela imvunulo zamalembu abazinikeza phose nyanga zonke amantombazana asethombile emangweni egoqela ibhinga, ewange lezinye.
Kufanele ukuthi abantwana bengasebenzisi izinto ezifana lokuthi izigqoko ezindala namatestbook namabhula ababebhalele kiwo ngama-inki esemadala bengakusebenzisi lobulongo benkomo abangasebenzisa ezeke lamahlambu nje.
Unkosikazi Sehliselo Dube, esinye sesakhamuzi esithunga kungelambadalo kulinhlanganiso, uthi limvunulo abayithunga ngobuciko obukhulu iyawatheka njalo isebenza phose iminyaka emithathu.
And into lezinguna kwesikhathi zifuna zibalimaza ingaphakathi yabo iy'ndaba ze-cancer, ama-cervical cancer. Okunye futhi kuyakhozela ukuthi umntwana nxa sekhulile aswele futhi inzalo ngezinto lezi abazisebenzisayo.
Unkosikazi Sungani Moyo yena uthi uphatheke kulolu hlelo ngemva kokunanzelela ukuqansa kwenani lamantombazana abendiswa besesebancane labaphila ngokuthengisa umzimba ngemva kokuchiya isikolo ngenxa yesimo senswelo ezimulini.
Abanye basuka bathengise imizimba yabo ngenxa yokuthi abadala bangakwanisi ukuthi khona babathengele, ngoba abadala abaningi abasebenzi bangenele kakhulu emaphandleni.
Unkosikazi Dube uqhubeke ethi eyinye inhloso yabo yikulwisana lemikhuba yokubandlululwa kwabesifazana ngesikhathi belandela phansi kwendikimba ethi Ambassador for Women's Health.
Sifuna ukuthi siende into ekuthiwa yi-stigma, like nemvelo yethu njengabantu abamnyama ukuthi ama-periods alomnyama, so kuyayenza ukuthi kuyadimolariza umntwana oyinkazana.
UNdolo uthi kundikimba le bakhuthaza njalo labesilisa ukuba bahlukane lokudlwengula laba.
Sizibobaba lani majaha, kholanini abantwana bakhule.
Ngemva kokuthungelwa imvunulo le, amantombazana aphiwa isikhwama, amabhulugwe, isepa kanye lokunye okokuwaphathisa nxa besesikhathini. Omunye wabafundi bewange osehlelweni lolu, unkosikazi Sicelo Dube, uthi iningi labo selisizakele.
Ngoba abanye bethu bengasenelisi ukuthi baqede isikolo, abanye bethu besijabula amabhuku sisebenzisa ukuthi sizivikele, abanye bethu besisebenzisa izigqoko ezinjengamajini zisisukula.
Udubo lokusweleka kwemvunulo yabesifazana nxa besesikhathini kweleZimbabwe luhlala kuyindaba egudwini, lapho abamela amalungelo abesifazana bekhala ngokuqonga kwentengo yokuthenga okwenza abanye besebenzise okungahlanzekanga okufana namalembu, amahlamvu kanye lobulongwe. Ngokumqoka kwayo, owake waba lilunga ledale lephalamende unkosikazi Priscilla Misiyairabwe Mushonga waze wayayithela kuleli dale esithi kumele uhulumende athathe amanyathelo okuhlonipha amalungelo empilakahle yabesifazana, ngokubona ukuthi abesifazana bazithola kungelambadalo ekhala ngentengo ephezulu kakhulu engafinyelelwa ngabaningi abasemaphandleni kanye lemulini eziswelayo. Loba nje lokhu kwehlula, ngomnyaka ka-2018 uhulumende waphawula umthetho othi imvunulo ayisabhadalelwa umthelo owejuthi nxa ithengwa kwamanye amazwe. Abe-UNICEF kuphenyo lwabo babika ukuba iningi labesifazana okugoqela nabakhubazekileyo eZimbabwe liyaswela okweneleyo nxa besesikhathini. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingonokuthi abadlamini.